abantu kwesinye isikhathi kuya ukuthi nxa iqhawe lithe lalala kulokulokhwana ukuthi kuqala ku-consult kudingisiswe kuhle ukuthi kambe imbali yakhe lomuntu ithini. Yikho abanye kwakudingakala ukuthi kusisikhathini esiningi ihulumende siyakulungisa ukuthi abantu behlale belungisile ama-CV abo ukuthi umuntu engalala kube sekutholwa ukuthi kutholakale kulandelelwe kubonakale ukuthi imbali yakhe iminjani. Uyadingakala yini kube liqhawe lesizwe kumbe be liqhawe i-provincial hero kusiya ngokuthi kumbe isicocobani asinikwayo esimlingeneyo ngemisebenzi yakhe ayenzayo. Ngakho-ke okunye kwakhona khonokho kungaba izinto ezenzakalayo okuthi kwesikhathi okunye kwakhona kuyaphuza ukuthi kutholakale oyiko kwenza ukuthi umuntu aze agcinise sokuphuza egcine sebekwa lapha akade ngamele angabekwe khona ngenxa yokuthi kuphuzile ukuthi kuhlanganiswe konke khonokho. Asikhangeleni phela amaqhawe anjengabo akumangalisi-ke lokhu ukuthi umuntu anikwe iqhawe lanxa esebekiwe lapha alele khona. Nampana o-look out masuku balele lapha balele khona kodwa-ke banikwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe esizwe. Naseneso sikhathi kwakulokunye kwakuphambanisa kodwa kwakathesi ngaleso kwaphinda njalo kwathi sokudlulile banikwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe esizwe.
Bakhona abasolayo baba kaule abathi kungaba kukhona osokudingwa libandla lenu leZANU-PF ngoba nanku ubaba ugwakuba kaphiwanga linhlonipho ngesikhathi engakangcwatshwa kodwa usephiwa manje sokwedlule isikhathi sonke lesi.
Inkomo abantu akuswelakali khona ukuthi abantu basole njengokubana nje la imuli yabe ingaphathekanga kuhle ngokuthi engxenye yomuntu egcine sesiyabekwa lapha abantu bengakhangelelanga ukuthi engabekwa khona esengasanikwanga yena leyo nhlonipho kodwa kungasenani la ngasokuphuzilile bakithi mayiyukumuli yakoNdlovu ngokwenzakeleyo. Kodwa siphinde sibonge njalo ukuthi umongameli uphinde wathatha inyathelo eliqondileyo ukuthi amnike ugwakuba uNdlovu isicoco mlingeneyo isicucu sokuba liqhawe lesizwe. Ngokunjalo ke hatshi akulanto esivalwayo kumbe akulanto elungiswayo ngokwenza khonokho. Okukhona ukuthi ikukhangela kuphela ukuthi ugwakuba ubaba uNdlovu wasebenza wasisebenzela isizwe lesi njalo kuyadingakala ukuthi ahlonitshe abe liqhawe lesizwe kuphela. Ikuthi abantu abasweli nje izinto zokuthi babumbe nje lokhu lalokhuyana bebumba nje ikakhulu abantu abayibo abafuna ukuthi babone ububi kuphela kuhulumende yibo badinga ukuthi babone izinto ezimbi sonke isikhathi bathi hayi lokhu kwenziwe kubi lokhu ngabe kwenziwe hayi akulalutho sibili khonokwana engikutshileyo nkomo ukuthi kwesinye isikhathi nxa iqhawe selithe lalala kuya kube kuhle nxa ama-CV akhona equkethe konke okudingakalayo ukuthi kubonakale ukuthi iqhawe leli eselileli lingabe liliqhawe elinganani. Iqhawe lesizwe, iqhawe leprovinsi, iqhawe lani, konke konkwala kusehla kusiya phansi. Ngokunjalo izicoco zakhona njengoba zingalingani kodwa kungasenani siyabonga ukuthi umongameli ekugcineni kwakhona ukubone kufanele ngokuthi ababamnike ubaba ugwakuba Ndlovu isicoco esimlingeneyo. Ngokunjalo okunye kwakhona kuyabe kudinga ukuthi kudingisiswe njengakhona ukuthi enye information igcine isibuya umuntu esebekwe endaweni engafanelanga sokuthi phela liyakhumbula ukuthi lona wayesebangene elinje elinje wayenza lokhu lalokhuyana umongameli sesithi xa kunjalo akukamelanga ngabe ebe lapho sokumele ukuthi aphakanyise ashiwe kwizinga lilane eliphezulu abe yi-national hero. Ngokunjalo sibili kuyatholakala izinto ezinjalo eziya zibuye ekugcineni zibuye ziqondise kube sokuphambanisekile ngokuthi umuntu uyabe selaliswe endaweni engafanelanga.